ukuthi kubana ke sibe le oversight ye-executive okuyiyo uhulumende ukubana sibekwazi ukubana kuhamba njani abantu basebenza njani simonitha indaba ze-corruption lendaba yokulungiswa kwemithetho lokunye okunene. So laba ngabantu abazabe kukhangela ama-specific issues ukwenzela ukuthi isizukulwane zeZimbabwe zibekwazi ukubana uhulumende uhambisa njani ezindaweni ezitsheneyo sikhangela indaba ze-health, sikhangela indaba ze-finance, indaba ze-education, indaba zabatsha ezinye ke ezitsheneyo.
Kushiyane njani le shadow cabinet lokho elikwenzile?
Lapha ngabantu esathi iparlament yethu kubantu abasimele edala eparlamente. Icabinet sizayazisa abantu ngesikhathi esifaneleyo. Icabinet ayibi labantu bephalamente kuphela, siyabi labanye ke abamela ke yakuyihlangano ezitshiyeneyo. Kulabanye abakazivela futhi ingcitshi ezitshiyeneyo, izikhithamfundo ezitshiyeneyo. Ngenxa yokubana ke laba yibabazancedisa uphapho ke president Jamisa okwamanje laba sihlaba ngabantu abayibamsebenzi njengokupalamente. Nxa sesiyenza icabinet esizasebenza ngayo kugazena ku-2023 leyo izayaziswa abantu lohlangothi lonke lwabantu jikelele.
Siyazi sitshona sibona abanye belichothoza besithi kali lama-structures. Ungathanda ukuthini ebantwini labo?
Ibandla lethu selisaka leli lizwe lonke sesakhuluma ukubana thina siyibandlelisa njalo ke sizaluyisiya phambili ngesikhathi esifaneleyo. Kodwa ke inhlanganiso iyakhula ngendlela emangalisayo. Bathe sisesikinge ekugcineni kweZimbabwe i-system side sinabantu more than 1,000 abaqoqanayo ukuthi umhlanganiso phambili. Abantu sizayazisa ngenxa yokubana siyazi kubantu abantu esidila labo abantu abadala. Kodwa ke umhlangano wethu uyaqina uyakheka njengoba ngikhuluma ukuthi ubana ngizabona ke ngezithombe namavidiyo azaphuma ukubana isipinge ngapha kume njani njalo futhi ngokuye ezizakwenza kubhayelektini elibuyayo elikhona mhlaka 23 July ngapha kuwa 16 esipinge wethu.